Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Janiso kuyasidumisa ukuthi sizwe amagama anjalo ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayefika khona ngoba imali esezibizela ezibhedlela zethu ziyesabeka. Kanti uyeni sesiyakwalatshwa e-China yanjani bona besithi thina nxa sigula lasilatshwe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kaphenduke i-China kayimpenduki sabuya ekhaya ahambe ebhareni atanjengathi kanti nibalekela.
Ye, sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko wenaleyo yokubana uthi Wenger usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kukhululekani ubalekelelani izibhedlela zakhe lezi azivuthayo yini. Angithi bathi khona vele sithina sizalatshwa asoze sifi ngani sithina isibhedlela kulala ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesitshela ukuthi yelatshwa eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha anti bathi kurayithi ekhaya so uzibalekelelani izibhedlela zonezo kaphenduka abuyezolatshwa ekhaya njengathi.